ababalisi abahlanu abakhonona ukuthi lokhe bezama ukuthola iholo labo okweminyaka ephose isithupha edluleyo badinga uncedo ku-ofisi yomeli wezimbabwe kwele Botswana. Abahlanu laba babesebenza kwesinye isikolo edolobheni le-Francistown kodwa bathi ngenxa yokuzwisisa isimo semali yomqhathi ngesikhathi besungula bavuma ukuthi bazathola imali yabo uma isimo singabangcono. Bakhala ngokuthi le mthetho yelizwe le-Botswana yabafulathela ithatha icele lomqhathi bona besala besegcekeni. Umnumzana Ntokozo Thebe osebenzela eHaboroni uthi abaqhashi abaningi bakhangelela phansi abantu bezimbabwe ngenxa yesimo esikhona ekhaya.
Uzulu ovela ngasezimbabwe they are taking them for granted ngesizathu sokuthi bayakwazi uhlupho esilayo and bayakwazi ukuthi ungaze wenzeni uzahamba futhi wena komunye umsebenzi lapho futhi ozaphinda uhlukumezwe khona.
I-ofisi yomeli wezimbabwe ithi iphethe indaba eziningi zabezimbabwe abakhala ungaphathwa kahle ngabaqhashi noma nje kuvame ukuthi abakhonona kakhulu ngesiphatho esingasihle ngabaya lamaphepha okuhlala elizweni. I-ofisi le ithi kulezi nsuku bathola imbiko etshiyeneyo. Umsekeli kameli we-ofisi yezimbabwe leBotswana umnumzana Witness Ngwenya uthi bahlangana le ndaba ezitshiyeneyo phezu kokungaphathwa kahle kwabezimbabwe ngabaqhashi baleli lizwe.
Ziningi izindaba lezi ezifika lapha kithi zibhalelwa ngabantu besitshela indaba zabo bekhala kakhulu ukuthi wakhona balenkinga yokungabhadalwa 4-5 indaba ezinjalo sasizihambise ku-Ministry of Labour.
Ungwenya uthi okudanisayo ukuthi ezinye izalwane zezimbabwe ezilamankampani lazo ziqhatha abantu bekhaya zingabaholisi kuhle.
Bathatha abafana bakithi bethi kudlani lizosebenza engabona sebesebenzele sesebenzile sesizayo mina ngindakhathi kulebizo lamfana abalisebenzisayo kuhansa kuholisi.
Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.